into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya ba-crosses i-border bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZANU PF, ngoba abantu abaningi abay-opposition labantu abaningi abase-diaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhwaphe umngcele bayeregister, kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto, kuyinto engani kukhona okunuka santungwana, sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani, abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya balutshwane kakhulu kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la, angiboni balutshwane kakhulu abaselapha e-South Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha e-South Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo ma-permit. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona?
Asazi mina, asazi sizabona ngakho. Kodwa ke into seZimbabwe anto siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhulu ukuthi abantu bakhuthazane, kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Ma uhamba lalapha ubuthene khona abantu bakithi abaningi endaweni njengabo Hillbrow oyuveli, abantu baconcentrate emaphepheni. Abanye nje ngakhuluma labo ukuthi sizarejista ukuyavota, abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngoDisemba ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe frustrated bagcine bengahambanga ukuya register ukuvota. Ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregister. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela ngento zokulungululwa zamalungelo abantu, kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani abakho busy kangako lo ngendaba yokuvota, lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamaphemithi.